Now nxa abezanu PF sebefuna ukuthi batho ukuthi khona kulendawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusithi ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapha eZimbabwe ngoba bona balutshwana phela lapha eZimbabwe kwedlula abantu abasekela amanye amabandla labo sebengaphuma nasemahofisi. Now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana labantu bezanu la aba besenza khonoko abakwenza ukuzwanana kwabo ngabe thiwa bazwanana enskitha aluba kasilandabala esingani sesilohlupho lakho ikuthi khona bengazwanani enskitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye beblokhe imigwaqo bendawonye amaphoyisa begqoke uniform kanye labasekeli bezanu PF. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangele ukuthi khona ama institutions akahulumeni lawo kasese ngama state institutions sengama institutions awezanu PF ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha gande ngeyokuthi izanu PF ne MDC kumbele NCA kumbele yipi party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazo okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende ngakahulumende kaso awezanu kaso awe MDC kaso NCA kaso awezapho whatever party ongafuna ukuyini kodwa lokho asebefuna ukukwenza nxa kuyikuthi kuyisithengiselo sokuthi u-2023 kuza kuba lomsindo hayi umsindo ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lomsindo kuzanqoba abaningi ukwedlula abalutshwana.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka?
Izanu PF Chris kayisekho, izanu PF yatshona lomgaba. Okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo-2017 ukuthi babe lapha. Izanu PF kayisekho. Now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo-2017 lilambile ngabalamali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho sokuyilegacy yabantu ababili kumba abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abanengi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho so ke izanu PF kayisekho kula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi zanu PF iyesaba yini ukuthi yadliwa kayisekho izanu PF. Izanu PF siyayichaya phansi laphezulu and lokho Chris is not a matter of ukuthi if, it's a matter of when. Ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo-2017 bahle bathi chinu chedu ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi yinto yezanu PF but kodwa namhlanje ngaphakathina kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF singinto yabantu abalutshwana.